Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ekuseni ku 25 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sepia Kasukuwere, yena obotshwe izolo ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba namuhla kusetheswa amacala enkohlakalo. Abathutshisi bathi umnumzana Kasukuwere wasebenza isa iofisi yakhe ngendlela engekho emthethweni. Intatheli izindaba umnumzana Zenzele Ndebele uthi ulokhu ethola imbiko imethusela phambilini kokwethulwa komfanekiso kumabona kude idocumentary emayelana lombhoqazwe weGugu Round.
Ngala 2019 lonke iGugu Round documentary le sizama ukukhangela ukuthi kathi vele kuzobe leGugu Round khona kwakuhambe njani, kuyini omnanga kwakubomgayo kanti njalo futhi abakwenza bengaxolisi sekule minyaka eyi-36 babulala abantu kuyini.
Sixoxa nomculi uJays Marabini ngedlalade lakhe elitsha umuntu Jambela.
Litsheleli namhlanje ngiphuma layo nje ngihambile ngalibona emadojeni kuyukuthi sibonisele ukuthi sezividiyo ezaphuma emalangeni lapho esiveza khona le-DJ ngengoma lethi umuntu Jambela. So ngakho-ke yimvelo yethu thina abantu.
Sonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sepia Kasukuwere, yena obotshwe izolo ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba namuhla esetheswa amacala enkohlakalo. Abatshutshisi bathi umnumzana Kasukuwere wasebenzisa iofisi yakhe ngendlela engekho emthethweni kudaba lokuthengiselwa kukadade wabo kankosikazi Grace Mugabe indawo yokwakhela izindlu. Ubotshwe ekuphendukeni kwakhe izolo evela kwele South Africa lapho aselesikhathi ehlala khona. Umnumzana Kasukuwere ungomunye wababe yisiphathamandla zikahulumente kamnumzana Robert Mugabe ababe kuqembu le-G40 ababe balekile elizweni ekugwenqulweni kukaMugabe libutho nyakenye. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Sikubonile ukubotshwa kwakhe akusonto emangalisayo nxa ngabe umuntu kusolelwa ukuthi angabe lecala lenkohlakalo angabe lenzile ukuthi abotshwe. Kodwa silethemba ukuthi ubotshwe ngokuba kulobufakazi bokuthi wenza inkohlakalo, hayi ngoba engahambisani lohulumende okhona. Ngakho-ke nxa esebotshiwe okudingakalayo ukuthi kuhlonitshwe amalungelo aye enkantolo ngokuphangisayo kwethula ubufakazi athonisiswe engazange wahlukunyezwa kwethula ubufakazi obusegcekeni ekhothi esegcekeni abesegwetshwa ngokuya kobufakazi obukhona ngabungekho akhululwe. Bese sithemba futhi ukuthi kabotshelwanga ukuthi kazwani lohulumende ukuthi abangabe bengamasela abangabe benza inkohlakalo bazabotshwa noma bengabavumelana lohulumente okhona noma baphikisana laye.
Singathi uzimisele yini impela umnankagwa ukulwisana le nkohlakalo?
Asingeke sithi kazinikelanga, angeke futhi sithi uzinikele, kusaqalisa usafika umnumzane umnankagwa. Yebo kambe sibonile uminister lo owayephethe ezamandla kagesi uNdenge ukuthi wabotshwa wagwetshwa ngendlela esemthethweni welizwe lanxa ngabe esaqhubekisele phambili icala lakho ukuthi lihlolisiswe inkantolo ephezulu. Esisiza kubona ukuthi ubukhohlakali bonke lobe sibucabangelayo ukuthi bukhona buyakhangelisiswa ngendlela engakhethe bala, engakhethi muntu, engakhethi political party. Sizafuna ukuthi sikubone ekwenza khona lokhu president eqinisa i-anti-corruption commission, eqinisa amapolisa, eqinisa izinkantolo kumbe imithethwandaba ngendlela efaneleyo. Okwakhathesi usaqalisa, ngeke simtshayele izandla.
I-commission ye-corruption okhuluma ngayo yona iqhuba njani okwamanje?
okwakhathesi sese ayilamandla afika ngathi yebo kahamba amandla ilawe owaphiwe ngesisekelo sombuso kodwa amandla wathola ngokuphiwa imali yokuthi usebenze uyithola ngokuphiwa imali yokuthi uqhatha abantu abazabhoda izinhloli abantu abazakhangela ubufakazi obukhona balandelele esingathi thina ama-investigators esingathi thina ngama-evidence leaders abantu abadingakalayo ukuze inkomishini enjengayona leyo isebenze okwakhathesi kayilabo labo bantu isesenama-commissioners na ngokwawo labaluthwane labo esingathi yi-staff iyadinga ukuthi iqiniswe kakhulu ngabantu abangakhethisa ngokuthi hhayi ngama-members ezanupf umba we-mbc kumbe ini abantu abalande ukuyakulwa lenkohlakalo phakathi kwelizwe
ugatsha lwezimra ngolunye lwengatsha zikahulumende ezibolileyo mpela nxa sikhuluma ngodaba lwenkohlakalo uhulumende kakunanzeleli lokhu yini kumbe bayabotshwa abantu bezimra kungaphumi emaphephandabeni
lokwenzakala emahofisini ezimra akukasetshenzwa akungabi lamuntu obotshwayo ngendlela efaneleyo kusamele babotshwe ngoba phela ngangabe ungazange wabopha abantu bezimra benza ukugebenga kutho ukuthi imali yabantu abayayixoxayo ezakhamizi kayisezifinyelele ukubasebenzeleni labo bantu yilo ugatsha lukahulumende olufanele luhlanzeke okwedlula zonke iy'ngatsha zikahulumende okwakhathesi yilo ugatsha olwaziwa ngenkohlakalo lona lamapholisi bona abayibo abafanele balwe lobugwebengu obukhona phakathi kwelizwe ngakho-ke kumele kuyehlolisiswa kuqaliswe phansi amabhuku kukhangelwe yonke into kuyo emabhoda kuyo yonke indawo ukuze luhlanjulule lolo gatsha lukahulumende olwezimra ukuze imali ifinyelele ekusebenzeleni abantu ngendlela efanele basebenzele ngakhona
umnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungamili nkomo westudio 7 ekobulawayo
yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo westudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele
intatheli zindaba umnumzana Zenzele Ndebele uthi ulokhu ethola imbiko emethuselayo phambilini kokwethulwa komfanekiso kumabonakude idokhumentari emayelana lombhoqazwe wegugurawundi le dokhumentari izaphawulwa ngolwesihlanu kobulawayo uChris Gando Studio 7 uxoxe lo Ndebele emayelana ngalo mfanekiso lokwenzakala phambilini kokwethulwa kwawo
amalungiselelo engathi ahamba kahle kakhulu ezananzela ukuthi nxa ukhuluma ngento e-background leyo yinto-ke uhulumende wezimbabwe angafuni ukuthi abantu bekhulume ngayo so nxa usenza into ze-gugurawundi kumele ukuzilungisele ukuthi uzatshona ukugijimisana ngamapholisa lapha lapho usethuselwa into zonke ezinjalo kodwa-ke okwakathesi amalungiselo lapha asesezingeni eliphezulu kakhulu mhlaka-29 sizabe silontsha-ke i-gugurawundi documentary le sizama ukukhangela ukuthi kati vele kuze kube le-gugurawundi khona kwakuhambe njani kuyini omnangagwa kumbe omgabe akusolayo ngesikhathi sena kanti njalo futhi abakwenza bengaxolisi sekule minyaka eyi-36 babulala abantu kuyini balakathesi balokhu bevikavika nje bengacaci bengafuni ukuthi bexolise kuyini abantu abangakwenza ukwenzela ukuthi ilizwe lezimbabwe liphumelele lihambe phambili ngoba uzathola ukuthi abantu balokhu bezondana abantu balokhu bezondile abantu balimala balahlekelwa zimpahla zabo balahlekelwa izihlobo zabo kulabantu kathesi abangakwaziyo lokuthi leyo hlobo zabo zayanga so yizo izinto esifuna ukuthi abantu bangathi bexoxe ngazo zenezo
kahle kahle kuyini okwenzakalayo sabona ukuthi amapholisa bake bakubiza kukhona yini okunye okwenzakalayo ongathi wena yikukwethusela
Abune ngokwenzakala mhlawumbe ngeke ngikukhulume kathesi ngifuna ukukhuluma idokumentary yami ingadlula particular kwethusela okuningi okwenzakala ngithi mina angilandaba lakho lakho nokho ngoba ngiyakwazi ukuthi vele bazimisele ukuthi idokumentary le ingenzakali so I don't think ngizathatha isikhathi sami ngikhayela ukuthi benzani mina ifocus yami ukuthi mhla ka 29 idokumentary ibisenziwa so I'll spend most of my time ngikhuluma idokumentary than ukuthi bakhangele lamasite shows ngoba bazabona ngani bayenza into
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende ozinxusileyo emkhosini wokuphawula idokumentary yona le?
Guest of honor lapha kuzabe kungu retired justice Solonare onguye uchairperson we National Reconciliation National Peace and Reconciliation Commission ingathi nguye umuntu ozaba yi guest of honor lapha then bazabe khona abantu bamabandla bamachurch atshiyeneyo abe civic society babe khona le lo mphakathi nje wakobulawayo sixpecte ukuthi abantu bazagcwala bezobukela idocumentary le kwenzela ukuthi bezwisise kakhulu imbali yabo ngoba isikhathi esinenxa sikhuluma idocumentary amanga amaningi akhulunywayo kulokungazwisisi okuningi ukuthi abantu ngoba information le isikhathi esiningi abantu abayitholi isihlakele nabantu abalayo kwesinye isikhathi besaba lokuyikhuluma so ngibona ngani idocumentary le izanceda ukuthi abantu bezwisise imbali ihistory yeZimbabwe ukuthi kwahamba njani actually umkhosi lowo uwenzakela kobulawayo ukuthi nje abantu kwesinye isikhathi basuke bebele confusion nxa usithi i-rainbow becabanga i-rainbow towers kodwa uzananzela ukuthi kuyabe kule ntwasa festival kobulawayo yikho ke lapho esizabe silontshela khona i-documentary ngesikhathi sentwasa festival so umcimbi lowo kwenzakala kobulawayo then ngokuya kwesikhathi sizawuthatha siwuhambise eHarare.
Lo mnumzana Zenzele Ndebele intathele izindaba ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7. Uhulumende uthi ulokho eqinisa imizamo yokwenqabela umkhuhlane we-cholera kanye lokuvimba ukumemetheka kwawo. Abazali babantwana abafunda esikolo se-Glenview 5 Primary School eHarare ebesivaliwe ngenxa yalomkhuhlane bakhuthazwa ukuthi bebilise amanzi laba anathwa ngabantwana lokunye okunenginengi okuyiyo inkuthazo enikwa wonke umuntu. Isikolo lesi sesivuliwe ngemva kokuthi uhulumende athi abantwana abasekho engozini. Umkhuhlane we-cholera usubulele abantu abedlula amachumi amane, wahlasela labanye abaningi njalo uqhamuke kakhulu emalokitshini eHarare lezinye indawo. Ukobulawayo, umunisipala uthi umkhuhlane lo awukahlaseli njalo labo abebesatshelwa ukuthi balawo bahlolisiswa kwatholakala ukuthi kabalawo. Kuleli hlandla sixoxa lomculi olodumo uJays Marabini esichathisela ngedlalade lakhe osanda ukulithula elithi Ntunjambili.
Ngoba lezi zinjete almost umnyaka ukuthi ngiyenze. Ngizenze ngendlela elobunono obukhulu kakhulu ukuphezulu ngoba
angisebenza mina lutho. Emenye ifuni ma. Emenye ifuni mpumele.
Ngizenzele producer umfana omutsha olama ideas amatsha. Ku music industry lapho kobulawa kuthiwa Octopus abahlabeleli esingathi ngabaculayo basezingeni phezulu obanja ukuthi uDumi Ngola olindelwe ofarayi wade laba abacula angathi khona ngama backing vocals ngesilungu uma lapha ezigincini ukhulu umfana kuthiwa ngurodoroda engimgumi le manje ngiyozalela i-album tokusinikitha lapha kule ndlalathi yamixwa sesiqedi lapha ukurekoda yamixwa ngumuntu oyisukeneyo kulalo o sina kwa record leo ni sindebele ya mixwa le uramatu uramatu mchuli ostume kakhulu post group okuthiwa insingisi usale Austria then yasuka lapho seqedile process ke sakula siphosisa ukuthiwa i-mastering yayenziwa umlungu okuthiwa khona u-Andreas ose-Austria so isizathu sokuthi ngifuna ukwenza i-music ngendlela e-proper ngesilungu singathi ngendlela elungileyo efaneleyo ukuthi umculi akwenze ma ufike ukuthi khona uyarekhoda idlalade.
Umphakathi wamukele njani idlalade lakho leli elitsha? Bayalithenga na abantu ngobo njalo bayagcwala kuma-shows akho?
Yebo. Uyabona idlalade lami leli elitsha elithi Into Njambila balithande kakhulu ngathi ke konke ama-albhamu sengiwenzile so far this one is the best ngoba ngendlela abalithenga ngayo abantu ngendlela ababuya ngayo kulontshe album yami it was amazing because saba le sold out ungathi indawo sasisebenza yagcwala kwaze kwaphuphuma so ngakho kuyanjabulisa kakhulu ukuthi abantu bakubulawayo sebeqalisa ukusupporta abaculi babo ngendlela eyisimanga ngendlela eyinhle kakhulu so kwanjabulisa ke lokhu so far sesithengisile ama-CD amaningi kakhulu album le ethi Into Njambila ingoma singathi sizitshuma so ngakho ke kule ngoma ezinjalo nezidi wobuya lapho ke ngikhuluma ngesithandani ukuthi mhlawumbe abantu bayaxabana kodwa lo muntu uyamkhumbula lo muntu ikhona la ku-YouTube zonke indawo zezingoma engikhuluma ngazo khona ingoma ethi khona yiyo lingoma emnandi kakhulu ele mdumo wesintu nje owangapha kwelakithi so ziningi vele ingoma nje ukukhuluma omay chick ingoma ezimnandi kakhulu sithandwa kanti sizikhona ingoma ku-online abantu bakhona ukuthi bazidinge khona bazithole uzithenge uzizwele lokho engikhuluma ngakho bo-iTunes bo-Amazon kuzizonke lezo ndawo lapho ezithengwa khona esingathi ku-online isilungu so ngakho-ke zikhona futhi kwama-CD lapho esilazo so sibhizi kathesi sizenza ama-videos lapho esiyabe sisenza ingoma ezithize kuyile kulole mdlalazi
kuyini okwenza ukuthi uqoqe leli dlalati
computer
yebo yebo umuntu zambila ngathi ngikhula mina ubaba wayexoxela kakhulu ngelitshele kaNtu Njambile lisemadojeni. So engixoxela kakhulu kuye kwakuyisimanga esasivela kuleli litshe esasenzakala ngaleso sikhathi, ngoba babethi ilitshe leli bawusithi ma ukholela ukuthi ma ungena kulo wasuphuma uphumule ezibusisi. So wayehlale ngixoxela kithi noma sesihlala ehlala eFlabhuzi, ngoba ngomdabuko ukhokho wami wafikele emadojeni then basebesuka sebesiya kogodla wamnyama. Engixoxela kakhulu ngale litshe Ntu Njambila, kimi wasithi Ntu Njambila kodwa lona Ntu Njambila. Emhlabeni sizile emhlabeni ngo-2011. So sangakho ngihlala ngicabanga ngaye. So sesithi hayi, kahle ngibhale ingoma enzabe ngisizila ngayo. Njalo futhi litshe leli namhlanje ngiphuma lawo nje ngihambile ngalibona emadojeni, kuyikuthi sibonisele ukuthi sezividiyo ezaphuma emalangeni lapho esiveza khona leli litshe ngengoma lethu Ntu Njambila. So ngakho-ke yimvelo yethu thina bantu kumathebelethi thina abantu basezimbabwe ligubhu elikhona esalithiwa unkulunkulu ngalelitshe ngoba liyisimanga lelitshe kunzalibona nakuti.
So ikusasa yakho labanye abaculi ikakhulu kwelamandebeleni uyibona njani kule ngxaki na?
Sengile 28 years esiza umculo, qalisele emculweni wembube uzofike lo mculo wesigidi. So ngakho-ke ngathi mina i-experience yami njengomculi ikakhulu ngikhangelele kulo mhlangothi lwakithi. Abaculi sebethuthukile ikakhulu kwelakithi. Abantu abaningi sebesaziwa ngendlela abacula ngayo, ngendlela abenza ngayo umculo, ngendlela abakholelwa kuyo ukuthi umculo ungumsebenzi njengawo wonke umsebenzi ongasetshenzwa ngomuntu. Ngoba ungalalela kathi umculo wamasigandi usezingeni eliphezulu, ulalela umculo werumba usezingeni eliphezulu, ulalela umculo wegospel. Ingxaki emculweni vele ngeke ziphele. Uma umculo uhamba ubona lokhu, ubona lokhu, uhamba ikubona, ukuhlala ikubona, ngoba uma uhlala ubone izehlakalo ezenzakalayo usemculweni ufisa ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala ngendlela ethile. So siyacela-ke, siyakhuthaza ukuthi uhulumende ancedise kakhulu ikakhulu esingathi ngabaculi, ngoba akula muntu ongaphila emhlabeni ngaphandle komculo. Ungaze ukhange lalela amafilimu kulo mculo, uyemfeni kulo mculo, emtshadweni kulo mculo, ezepolitiki kulo mculo, empini kulo mculo. Kodwa-ke ukuze ukhangele ukuthi uhulumende anakekeli kakhulu, kafaki imali emculweni. So sikhala ukuthi njengoba khathe sesilo minister omutsha, ke sibone ukuthi yena uzakwenzani, uzenzelani abaculi ukuze bathuthuke labo bafane labanye abaculi abanjanga abase-South Africa, sikhuluma ne-Africa, mhlawumbe abase-Zambia noma malaya, kumbe mhlawumbe sikhulume la ngabaculi abase-Europe. Ngoba xa umculi uvela eZimbabwe usiya e-Africa usumelela izwi lakho. Ngakho-ke umculo futhi kuyindlela yokuthi khona uyapromota ukuthi abantu izivakashi zize kulelo lizwe, ngoba bethanda indlela mhlawumbe abacula ngayo, mhlawumbe kube yindlela yokuthi khona banxusa abantu ukuthi bafike eZimbabwe.
lapho lizwe umkhosi loDumi Ngongola ku ikhisimusi isimzwilelo hwabarathi ku Basikili velo James Marabini ebesixoxa laye nedlalade lakhe elithi Ntunjambi. Uphuma ke enkundleni uJames Marabini ngomculo othi Star. James Marabini uthi sithandwa udlalathe lakhe elitsha elithi Ntunjambila. Yena ke usigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanje.